Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 24 zibandlela 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumeli wezengeza West Cele lePhalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Asikhala ufunyenwe elecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla. Inani labantu asababulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezulu kwamakhulu amane, phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili alekhulu 20,121. IZimbabwe namhla ibambane namazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oyengumeli wezengeza West Cele lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Job Sikhala lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela isigaba sesithungiza North Edale elifanayo bafunyanwe ngomthethandaba kamantshi weHarare namuhla belecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ukulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekunyakazela enkantolo kamantshi eRotenro namuhla ukugcwele abasekeli be-CCC kanye lozulu jikelele besithi uSikhala yena osevalelwe okweminyaka phose emibili 1 year 8 months kumele akhululwe. Kodwa umantshi unkosikazi Tafadzwa Mithi unqume ukuthi ubufakazi obethulwe ngabathutshisi buveza ukuthi ngempela uSikhala lo Sithole bathuthuzela udlakela enyathime kulandela ukubulawa komsekeli we-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga le-ZANU-PF uPius Jamba yena osowagwetshwa ukudonswa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele phezu kwaleli cala. Umantshi uthe ubufakazi lobo bukhomba ukuthi uSikhala lo Sithole yibo abaqoqa amabhasi athwala abantu abenza udlakela emfeni ka-Ali. Wengeze wathi njengabantu ababengamalunga ePhalamende njalo besezikhundleni zobukhokheli ku-CCC kwakumele ababili laba baziphathe ngcono ngendlela ekhuthaza ukuthula. Ngokunjalo uthe uzagweba uSikhala lo Sithole ngomvulo ozayo mhla ka-29 kulinyanga. Ekhuluma lentatheli izindaba ephuma emthethwandaba ngemva kokuthethwa kodaba lolu elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise ngokwenzakeleyo namhlanje.
Even for the movement of the matter to the 29th March, I mean the 29th of January, was basically to allow caucus for Honorable Sithole to be in attendance as much.
Unkomo uqhubeke esithi bazaluphanyeka emthethwandaba waphezulu owayayikhodi lolu daba bephikisa ukufunywana kwababili laba belecala kanye lesigwebo abazosetheswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift osalosiziba yena uthe njengebandla badane kakhulu ngesinqumo sikamantshi lesi.
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke njengoba satsho sinjalo sihlala sitsho ukubana eZimbabwe inkinga ekhona indaba yeku-abuser kwamakhosi ukusekla ama-political scores ngebandla le-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe lilunga le-Job Sikhala Solidarity Movement umnumzana Comfort Mpofu yena othi iZANU-PF yiyo ebangela lokhu okwenzakala kuSikhala.
Sibona uJob Sikhala engubaba olabantwana abasafundayo kumele belemuli yakhe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukulandule lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe. kusenjalo akasathathwanga isinqumo kwelinye icala eletheswa uSikhala elokuloba amanga enkundleni yeFacebook lapho abikwa wabhala ukuthi amapolisa abulala umntwana omncane ngemva kwemibiko ayeyethule enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Umthetho ndaba uthe uzakwethula isinqumo sawo mhlaka 7 ngenyanga ezayo ngoba abachuchisi bethe bebengakalungisisi amaphepha abo ukuze udaba lolu luphethwe namhlanje. USikhala uyalilandula icala leli esithi yena kakho lokuba khona enkundleni yeFacebook. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose abengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121. Lokhu kwazise ngomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla. Asebebanjwe belomkhuhlane kodwa velatshwa abasila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umembeshora uthe njalo abatholakale belomkhuhlane lo izolo kuphela bedlula amakhulu amabili 205 ukuthi ababulawe ngumkhuhlane lo izolo bayisithupha. Wengeze wathi isihudo sekholera sesisabalale ngelizwe sahlasela eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district, kanti indawo ezihlaselwe yilomkhuhlane kakhulu zibalisa iHarare, Chitungiza, Buera, Gutu, Chiredzi, Mazowe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abanengi kakhulu. Kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafiga aphansi kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababanjwe belomkhuhlane lasebefile zilokho ziphezulu kakhulu. Yikho ke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo ukuthi amanombolo la ehle.
Iyiphi leyo mizamo kahle kahle, kuyini abangakwenza?
Ya, sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kule ngcekeza. Ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno, njalo leyo daba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi ama-chemicals okuthi belaphe amanzi kabalawo. Yikho-ke amanzi ayashoda edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibe sesikhangela udaba lwemasiweji, kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama-spots alamasiweji adubukayo alokhu ekhona. Kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno, njalo kasiwaboni abantu becouncil bebuya bezolungisa. Singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokhu lusesekhona kakhulu, njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izulu elikelana insuku eziphelileyo amasiweji akade evele khona ayageleza engena emigodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaneni amanzi ayageleza abesicina echinga engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona? Siyibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka.
Khathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango ama-avocado pear lokunye okunjalo. Sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo, kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo, njalo bengakadli ukudla kumele ukuthi bageze abantu nxa bevela lapha abavela khona kusenzweni kusemasontweni befika endlini into yaqala ukuthi bayenze yikuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa njalo amanzi abanathayo angaba ngawezibholane kumbe ngawemigodi kumbe ngakamunicipality sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba bawanathe
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ukugejwa kwezibholane sekuqalisile koBulawayo phansi kohlelo lukahulumende olo ukulethela abantu amanzi olwe presidential borehole drilling scheme olubikwa luqhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe lapho kusilela khona amanzi kodwa abanye bayalusola loluhlelo besithi lubuyisela intuthuko emuva njengoba izibholane lezi sezigejwa lemadolobheni asizweni ingxoxo osithandekile emhlanga we studio 7 ayiqhubele unkosazana permanent sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Njengama resident esikukhalelayo ukuthi asifise ukuba ngasi reduce to abantu abangani bahlala emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezibholaneni thina sekufisayo ukuthi amanzi ephume kuma-tap engines ethu singazange saphumaphandle lamagaba so we appreciate umzane zamukenzo kodwa lesikucela kakhulu kulezibona ngathi kungabe ngifisa sasibat amanzi engene emathephini ezindlini zanokuthi siye kukha ezibholaneni
Sikhuluma ngokusilela kwamanzi kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera
ngendaba ye-cholera ukuthi behlale kithi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona nokuthi bengazivikela njani kodwa ma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lokhu sikawe awukabi le-improvement and okwenza kube wes kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukwenba ngayo isikhansel iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana labo sizame ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana maybe ama-frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyahamba nje ezindaweni ezingakumakhi angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begazini sikhulumisana nesikhansel all the time ukuthi benge
Lo ngunkosazana permanent sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association abacha bebandla lezano PF bebekhona kusungula loluhlelo Abraham Green koBulawayo izolo siphinde saxoxa lomnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo wagatsha labasakhulayo kuleli bandla koBulawayo
leli hlelo kahulumende wezanupief uselule inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngelokishi ngelokishi edrilla izibhorane so ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo njengoba usazi ukuthi lapha koBulawayo silo hlupho lwamanzi osulesikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kungacaci futhi ukuthi usithi council wethu usicabangelana kumbe imizamo bani alayo ukuthi lolo duko lwamanzi luphele so sikhangelele ukuthi luzaphathisa kakhulu leli hlelo lufaka izibhorane emalokishini ethu njengoba usazi ukuthi sikhangelane lomkhuhlane lwe-cholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubohange ngalo so sikhangelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi ukugezisa ama-toilets abo lokugeza izandla lokunatha so sikhangelele ukuthi hhayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially sikhangelane lenhlupho ezinjalo
sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni ungathini ngalokho
futhi nje abantu bathanda ukusola ukusola kuphela into engazi ngendle njani ezilongi yenziwe nguhulumende wezanupief abantu bathanda ukusola abantu kumele benanzele ukuthi udubo lwamanzi lapha koBulawayo umlando we city council but uhulumende wezamiphepho ubona uqhathile ukuthi angeke labantu bezimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i responsibility ye city council babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u city council wabulawa bezoncedisa umphakathi wabulawayo so lokho kusola hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukuswela nza unika imizekeliso ukuthi umuntu ungazi umnika amaqanda amabili elinye uliboyilile elinye olifrayile uyaqasa ukuthi uthi lelo oliboyilile ngayo lolifrayile ngayo oliboyilile akusizuswela into yokukhuluma but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi izibhorane sezikhona silohluphana amanzi nto abantu amanzi bayawathanda lezi nhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opozana lezanupief ngaze enza into elihle njalo baya-opoza kodwa abantu bona abantu bakobulawa baluthakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi kunjalo uhulumende seyenza imizamo yakhe layo sedrile amabhore lo city council layo kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza ezomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhutshezwa kuphela izibhorane kodwa kungabi umlando kahulumende kuphela uhulumende sedrile amabhores u-city council akafake amasola efake impompi econnect abantu bekwazi ukuhamanzi kumbe inhlangahlanganiso ezijejeke ezinjengazo ngalezi ozitsho zeyo-progressive labo kabathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo kumbe lawo efake amasola ezibhorane zongalezo ezifake nguhulumende kuyavunyelwa lakho bayakhuluma ngohulumende isibhorane sifake uhulumende lathi sesifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola sifakele impompi ezakathesi abantu bethola amanzi ebengasakhoshozi
lo ngumnumzana Freedom Morechu umgcinisihlalo wogada labasakhulayo kubandla lezanupf obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga owestudio 7 IZimbabwe namuhla ibambane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo ole International Day of Education. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke mhla ka 24 Zibandlela lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethakazelela umsebenzi wemfundo lababalisi ekumiseni imibiko yenzondo esibhahile enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Usuku lolu luthakazelelwa ngesikhathi iZimbabwe ikhangelalele indubo ezichiyeneyo ezigoqela izinga eliphansi lezifundi eziphumelela kuzifundo ze-O-Level, imali zesikolo eziphezulu kakhulu ema-university, ababalisi abahlala bekhalala imisebenzi ngenxa yeholo eliphansi kanye lokuselakala kwamakhompyutha ezikolo. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu e-Amnesty International isikhuphe njalo umbiko ikhuthaza uhulumende be-Afrika ukuthi bengezelele imali eziphiwa kwinhlangothi zemfundo ukuze kuthuthukiswe imfundo kuzwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokho kusashoko lapho yakhangela ama-statistics akhona ajekisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikole ku-primary. So if that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. Sesibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu.
Sibona usuku lolu lonyaka lulombiko okhuthaza ukuthi abantu bananzelele umsebenzi omkhulu owenziwa ngababalisi kumbe izikolo ekumisweni kwenzondo kumbe amazwi obandlululo. Lina lamazwi liwathatha njani?
Amazwi lawo ayenza ukuthi abantu abakhubazekile kuthina besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even na singathi ku-offline kumbe online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu ngaserefocusini sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona kusociety.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-Level awomnyaka owedluleyo efika wona ku 30% abantu abenele ukuthi baphumelele nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni njalo kuyini elibona sengathi kufanele kuthuthukiswe
ukusekunda phambi ukuthi ngikuphonte outnje ukuthi abantu abakhubazekileyo itransition yabo ukuthi bevele kuprimary kundini kusecondary kundini kuyenzeka abantu abalama disabilities badropa out bestuda nge-grade 7 abanye abasadluleki phambili sebeqala ukuthi nama-vocational training so it's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapha inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education but mhlawumbe yizona izinto eziningi ezenzakalayo like for example so izinsethisi introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing
njengenhlanganiso ilanga leli libona sengathi liyaphathisa na
liyaphathisa I think ama especially like ama-days lawa ayabefake eceleni nje ukuthi namhla ngikukhuluma ngabekho anceda ngoba kuyangezelela inkulumo eyabe ikhona around that subject so in this case education namhla abantu abaningi basuke bakhuluma ngayo i-reflect ukuthi what should be done thina ngethu njengenhlanganiso kunezinto eziningi esizenzayo like kade sikhuluma namhla ukuthi si-advocatela ama-ICT siyakwazi ukuthi i-education iyayenza ukuthi umuntu e-realize ama-writers nxamuntu engakwazi ukubala which means maybe i-inthanethi kasezekwazi ukungena kasezekwazi ukubala ezinye izinto ezenzayo ukubelakhisa so i-education i-foundational human rights so nxa sikhangela ngelanga leli kube yilanga lokuthi sikhulume nabantu abaningi si-raise i-awareness sidinge le-support yezinto esizenzayo njengenhlanganiso
Unkosazana Samantha Sibanda ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethandaba kaMantshi weMasvingo ukhulule izakhamizi zakulendawo ezingamachumi phose ayisikhombisa 66 ezabotshwa ngomvulo zisetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokulondolozwa kwamanzi owe-Water Act ngowakha imizi duzane ledamu leMtirikwi. Abantu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail izolo. Ukuhlazela lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba kuqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingani zitshekile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebele minyaka pho sengathi ke ngu-20 behlezi kwindawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bona iminyaka yonke leyo kungani bengababophukisanga kudala kungani bengabadidulanga kudala kungani namuhla khonokhu kwekusitshengisa ukuthi kuneproblem ekhona eZimbabwe lapho abanye asebefuna ukufiksa abanye abantu bese besebenzisa imithetho ekade beyihlalele bese beyafiksa kanti labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo
njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kwindaba zemvelo lamalungelo ayo selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo laphelisebenzela khona
indaba esihlangana lazo kakhulu yenza ukuthi amadamu ayaqakathekisa ukudlula amalungelo abantu asilize lonke nje jikelele sihlangana lakhonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka kube sekungamabantu ekukhangelele futhi ukuthi babebhenefitha kuleli damu abaseyinto yalutho siyakuthola khonokho lalela leli damu elakhiwayo emathebeleleni north elelethi gwayisa ngani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambaniswa yileli damu so futhi lokho akubi lidamu kuphela sihlangana lakho lama-projects ngatshiyeneyo abathi ngama-development projects uthola ukuthi kumbe kwembiwa kwama-minerals kumbe kwakhiwa kwemgwaqo kumbe kupheliswa kwamadolobho kumbe kufakwa kwama-nature reserve indawo zokuhlala inyamazana zasendle lezo
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland and Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Esigabeni lapho esixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silo Bruce Ncube owakhulela kuqembu lemidlalo yokuzilibazisa ele umkhathi theatre kobulawayo osehlabelisa amaqembu amakhwaya enkundleni zokuzilibazisa kwele Bhilithane, Australia, Germany lakwamanye amazwe. Ake sizwe xoxa ngomsebenzi wakhe lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngizalelwe eNjube, ngakhulela eNjube, ngafundiswa liqembu le umkhathi Theatre Works abangifundisa from ngisasemncane from 10 years. Imigido yesintu, ingoma zesintu, ukuthaya ingungu, ngiqalisa ukuthola emazweni ngile 18 years old. Since 2004, ngisemazweni njengabo Scotland, Ireland, England. Ngifundisa ingoma zethu zesintu, imigido yethu yesintu yezikolo, makhwaya, kuma-festivals and all of that. So manje sengi-based lapha e-UK, eduzane kwe-Birmingham, lapha engihleli khona manje. Lokho ngisenza umsebenzi wami ukufundisa ezikolo, ukufundisa kumakhwaya, kodwa ngifundisa ingoma zethu zesintu in 3-4-part harmonies, ngesiShona, ngesiNdebele, nangesiKhalanga. Kwesinye isikhathi ngesiTswana because, you know, Southern Africa, ama-languages ethu awashare, so kwezinye izingoma esebesikhule ngazo sizaziyo. So ngiyafundisa njalo lezi ngoma ze-church and all of that.
Yeah, abantu bathini ngohlelo lwakho lolu?
Abantu bazithakazelela kakhulu ngoba ingoma zesintu ziphethe zikhuluma into eziningi ezishiyeneyo ezinjengokucelebrate umuntu, let's say umuntu osefile. Thina esikweni lethu asidani kakhulu njengoba sazi la ukuthi sebe sicelebrate umuntu nxa umbe ufile kumbe umuntu osesithile. Njalo ingoma zethu ziloku zilenjabulo phakathi. Ingoma zethu zicelebrate into ezishiyeneyo ezenzakale esigabeni kumbe i-society yethu. So abantu bazithakazelela kakhulu because bafunda ingoma ngendlela etshiyeneyo from abakujwayeleyo lapha emazweni. So mina ngiyatravela kakhulu kazi. So ngomnyaka ngiyakwanisa ukuthi ngibe sendaweni eziyi-50 ngifundisa ingoma zethu zesintu zona lezi, njalo ngiyabhatala kuhle njengomuntu ofundisayo. So ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu balapha bakujazelela esikwenzayo, njalo labantu bakithi ekhaya sebekunanzelela ukuthi hayi, nxa sisemazweni akutsho ukuthi sesiyenza izinto esizibona emazweni. Okwethu lakho kuhle, khonokho esifika lakho sivele ekhaya sikulethe lapha, kuqakathekile ukuthi sikugcine njalo sigcine ingoma zethu zesintu ngoba yibo ubuntu bethu, yikho sikhuliswe ngakho. Mina indlela engakhuliswa ngayo, engafundiswa ngayo ukuhlabela indlela enatural nje ukuthi ugogo yabe engifundisa maybe sebesitshela izitori laphana ntambama maybe sikhanze ngamazambane kumbe sipheka kumbe sisenzani. So indlela enatural nje, asifundi imusic yethu ngokubhala lani lani, hhayi. So indlela entsha ebantwini abalapha la.
Yeah, usebenza labantu abangani?
Mina ngisebenza ngingedwa, kodwa kuma-festivals ngiyakwazi ukuthi ngifundise abantu nge-400 ikhwaya. It depends ngokuthi ngiyabe ngingaphi. Abanye abantu amakhwaya abo mebhabele abantu 40, abanye 20, abanye but ngisebenza ngingedwa.
Kuyadlisa siviko lokho?
Kakhulukazi. Abantu will not believe ukuthi angisoze ngisho ukuthi ama-figures ami ukuthi ngithola malini, kodwa hhayi, ngiyabhadalwa kuhle mfowethu, ngiyabhadalwa njengabantu balapho ukuthi babhadalwa njani, ngoba into yami sengayithatha ngayifaka ebangeni ekuphezulu, iyahlonipheka. Like last week nga-invitwa enye igroup okuthiwa i-Natural Voice Network, ilabantu kumbe 1,000 group members bangi-invite ukuthi be-keynote speaker kwi-gathering yabo. So kutsho ukuthi bayananzelela ukuthi hayi, lo muntu usebangeni eliphezulu njengathi, asimhlonipheni nathi simlethe lapha sizwe ngesitori sakibo. So bengingale ngibafundisa ngokwakithi, ngibatshela izitori zakithi ukuthi sifunda njani, njalo iZimbabwe ilizwe linjani, njalo sinama-languages amangaki, ama-tribes amangaki. So hhayi, ubhadalwa hhayi, abhadalwa kuhle sivini.
Lo nguBruce Ncube odabuka kobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekwelebhilithane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngudabuka Ncube. Lisale.